atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 29 kumphalakazi 2018 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela basola umphathintambo wezempilakahle ngokutshela osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Selengxoxo lengcwethi kwezokulima.
So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela.
Izakhamizi emaphandleni zithi lonyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika komnotho, njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwince izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula.
Nawoda awazithinta khona enzusi ukuhluka ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma-election ukuthi ngawedi zanu vele kuzawoma solonyaka, but abantu bakhetha bona ukuthi babiseli zanu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Odokotela basola umphathintambo wezempilakahle besithi bona utshele osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izolo umnumzana Chiwenga uthe odokotela abafundela umsebenzi kuzamele bafakelwe umthetho wokuthi bengakhalali umsebenzi ngoba bengasozisebenzi zikahulumende. Kodwa inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi la ngamanga avela kumphathintambo wezempilakahle udokotela uBhadaya Moyo. Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Kwezinye izigaba kubikwa leli zulu lichiye umonakalo omkhulu kakhulu ngoba libuye lomoya kwakhukhulwa izindlu eManicaland eChipinge. Izulu leli liza vele sokonakele kwezinye izigaba zelizwe ezifana laseMatabeleland South lapho izifuyo esezicube zafa. Kwezinye izigaba ngokuchisa kade kukhona izilimo kade zihlanyelwe sezichile. Silengxoxo lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo othi abalimi kumele bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa.
Into engayitsho Chris ukuthi kusukisela izolo ebusuku hayi kuke kwabangconywana ngoba izulu beliloke lisina lanamhle mini like laphinda lana futhi. Kodwa nxa sithi yakhangela ngaphambilini hayi umumo wakhona ubungamuhlanga. Nxa sokuhlangene ukuchisa lokusweleka kwezulu ngikhuluma nginje thina sesilahlekelwe izinkomo ezimbalwa namathole zisehluleka nje ukuthi azirecover ngendaba yesimo esisemadleleni kathesi.
Manje nxa sikhangele umumo nalo uyatshengisa na ukubana kuza kuba le ndlala kumbe sizabona lisini izulu abantu bathole?
Nxa sithi siyalandela lokho esikutshelwa yizangoma zezulu zona zithi hayi izulu lalonyaka vele belizasilela up to uDisemba, kodwa nxa bethi bayakhangela babona ngani ekupheleni kaJanuwari, February noMarch izulu lizaba khona. Kodwa nxa sithi yakhangela for laba abalamabele izulu elina ngalolo hlobo luzasifaka enkingeni kakhulu ngoba lifika ngesikhathi esithi isizini sisiyaphela. So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela. Then kulabo abafuyayo isixwayiso ukuthi abantu abangene esibayeni bananzelele ikakhulu inkomo either ezimithiyo kumbe esezizele, ba make sure ukuthi yizona ezithola usizo olukhulu kakhulu ukuthi zithole even ifeed yokwengeza ngoba utshani lapha egangeni akukahlumisiso ukuthi bungenela inkomo ezikhona. Nalabo abasemasimini indawo eziningi abantu ngikhona behlanyela bangahlanyela inhlanyelo ezafuna isikhathi eside ukuvuna.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseMatabeleland South.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Kwenze maphandleni lamhlanje izakhamizi emaphandleni zithi lonyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika kwezomnotho njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwince izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula kumalanga amalutshwana alandelayo.
Iningi lezakhamizi lithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo. Zethi lokhu kudalwe ukuma manzonzo kwezomnotho osekudalwe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kanye lokusilela kwezinye. Lonyaka iningi lidlale ikhisimusi lingelamafutha ezimota, isinkwa, amanamnede kanye lotshwala. Isakhamuzi seNtalale phansi kwenduna uMathe umnumzana Brighton Are uDuduba wababhekane lalo kwamanje waqala ngemva kokhetho olugutshwe ngontulikazi.
Mina kodwa azithi into yakhona enzisa ukuthi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma election ukuthi ngawelizanu vele kuzawoma solo nyaka, but abantu bakhetha bona ukuthi babisele izanu basibisele edubeni olufana nalolo. Ukuthi ngunanzelele ukuthi asila ma-court lapha eZimbabwe, asila ma-police, athina asimela thina abantu, konke vele kungokwezanu, kuzanulalized konke.
Umnumzana Special Dube Nyandeni uthi kungani kuhle kwezulu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi ngoba sezibhekane lendlala embi.
Umnyaka lo ngokubona kwami ube nzima kakhulu ose ukwedlula eminye iminyaka, ngoba eminye iminyaka iyayibe nzima kodwa-ke izulu libe khona sikwanisa ukuthi sizame ukulima silime. Manje lo komile sike salima kuyatsha le mfula inkomo lokhu sizidingela amanzi sizigebhela. Hhayi lo ngubona ubenzima unzima kakhulu silime.
Esinye isakhamuzi unkosikazi Mili Mpofu uthi lo nyaka uMangoye belala eziko njalo ufisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo.
Umnyaka lo ngalesi sikhathi esikiwo sibuhlungu kakhulu empilweni zethu. Hayi, sifisa ukuthi kube lenguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe, ngoba lesi simo esikiso sibuhlungu kakhulu. Njalo lezulu kalikho, siphakathi kwendlala labantwana, ukuthi sibapheni izinto kazithengeki. Hhayi, kwasinzimela kakhulu lokho.
Umnumzana Dennis Moore uthi lonyaka bebekhangelela ukuthi bazaphila impilo engcono kulandela ukhetho, kodwa lokhu bethole nzima lalamhlanje.
Izinto sike zoma kakhulu, sike zoma. Besikhangelela ukuthi maybe izinto encane zingatshintsha zibe ngcono, kodwa ngendlela osuke yona kathesi, hhayi, kunzima. U-2018 akulanto engathi khona ecacayo elungela abantu. Ezikolo kube nzima, yonke indawo kunzima, ezitola olanto ekhona. Into ejabulisa abadala butshwala, baswela bona utshwala ezitolo abukho.
UNkosazana Media Sitholo esitezi uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende athuthukise ezomnotho ukuze benelise ukuthola imali emabhanga.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Sesifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole. Abantwana esikolo sanele sibadingela ama uniform ngoba khathesi inxa kulomntwana oya ku form 1 njengami ngilaye. Sokuthi ngiqalise uniform lesicathulo tinza kususa ngusuka ngaphi inkusa ngaphi kunzima. Imali iyabe ikhona encane ekhadini ngilayo kodwa eshop umuntu uzafuna icash angilayo.
Inenge maphandleni lonyaka beliphila ngomumbo okuphiwa osuka kokhulumende. Njalo unkosazana Annelies Ncube owesibhula uthi kuyadingeka ukuthi bathole impompi zamanzi ukuze balime ngokuthelezela ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingekho.
Akunzima sibili kulelanga elikhulu kakhulu. Kulendlala size sincedwe bonaba abama ulfe. Sithanda ukuthi ngani siyazuza kumbe ukuthi bangasincedisa ngokuthi sebe sizenzele. Basinikeze ukuthi izingadi zikhona sizuzo kokuthelela ukuthi sithelele sizuze ukuphila ngoba sikhuluma ngenze nje sithelela ngamakhanda. So siyabe sifisa ukuthi bangasincedisa ngezinto zokuthelela ukuthi izingadi zande ukuze abantu baphile.
Loba nje inengi lilethemba lokuthi umnyaka ozayo uza kuba ngcono. Inengi labazali selikhala ngokuqonga kwempadalo ezikolo ama school fees wona sekonga okumangalisayo. Udezinye isikolo sezifuna imbadalo ngedola lemelika. Intengo yesibhoko zesikolo ama-uniform layo ikhuphukile okumangalisayo osekuthiye iningi labazali lingelamathe. Kungenani lobunzima obhekane lozulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphethe sithi uzulu kabekezele esalungisisa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube. Ngilifisela umnyaka omusha olithukela.
Lamlela nampa bafowe mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafowe mbula.
Gukama.
Lamlela.
Gukama.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo balaleli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Ukuqala mnumzana ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi kuyini oza kukhumbula ngomnyaka wona lo esesiwugciba kuvikeza?
Umnyaka sizawukhumbula njengomnyaka owasinika amathemba okukhulu kakhulu ukukhangelela entweni ezinhle esasizitshele ukuthi sezisiza kungakayenzi ukhetho lweZimbabwe. Abantu bajabula ukukhumbula u-1980 ilizwe selikhethwe abantu bezi olithi nakumnandi sokuqalwe izinto ezintsha sonke imizi sasijabule kakhulu. Kodwa kugcine kwenzakele ukuthi konke lokhu kwagcina kufanana lebhaluni yomntwana obelokhu eyidlalisa igcwele umoya. Kwase kufika nje utshani bayidubula yaphongukhapha yaphela abaonke wasale ngaphethe lutho umntwana.
Manje sesikhangela lona ukhetho, ungathini ngalo ukhetho lolo lwedluleyo? Ikakhulu sibona ukubana impumela yakhona yagcina isingehanjiswa emthethwandaba.
Impumela yokhetho yiyo I think ongathatha inciyampela yobuhlungu babantu bezimbabwe ethini khona babekhangelela ukuthi kumele lolu khetho kunabantu ababili abantu belapho jikelele bethu sihlala laba abezano p f abezimbabwe jikelele abantu umuntu nje wonke ngobuntu bakhe babetshela ukuthi hawu sokufika ithuba lokuthi manje sizikhethele esiyifunayo. Abezano p f babetshela ukuthi sokufika ithuba lokuthi sizenze thina sibe semthethweni okungathi ngesilungu they wanted to legitimize themselves. Kodwa-ke abawizane okubuhlungu ukuthi la ubewinile benjalo if kuyukuthi umuntu olandela into zemidia lezo ze-cyberspace you would have seen uthi wenga umsekeli kahulumende eginga ethembile imibuzo into thing that has happened is that it's difficult for everyone. It's difficult now for them bona abantshontsha umbuso and it's also for the difficult for the general populace of Zimbabwe. So into Zimbabwe, it may will be for everyone. I don't think we So we are So we are in a very difficult situation. And in Jongabon, the Shepherd Romyaga, Labo Ava, Lokuka Kangaruza Gulunga, whether we are Tanda, Zakumbuya, Tetela, Umbianzan, Ufisa Rutumyaga, Oland, Lalo, Ukadiso, Uambula, Lokuza, and Utongumu, and Janet Sable.
Manjango Gubona Wako, Kuza Hambanja, Nimyaga, and a law, SSU, Tala law, Uza Pela, Gonga, Loku Kufana, Kumbeguza, Balobubelo. Hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalalela.
Ngiyabonga baba.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSthandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Magodonga Mahlangu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iwoza. Sicubungula obekuhlupha kuwona lo umnyaka esesiwugqiba. Sicubungula lokuthi kambe umnyaka ozayo usiphatheleni. Ubusithi lapho bekubanjwa ama results emhloliso ka grade 7 ngezindlela ngathi umnyaka lo ngabe uphele kuhle yini njengoba uhulumende sesithi abantwana bazafunda mahala
uphele kuhle kakhulukazi kodwa vele bekungekho umthethweni khona lokho ngoba senelisile ukuthi ngengehlangano sinethi abantwana bathula ama results ngoba bekukhuluma i constitution is unconditional then bese beniphiwa but ukuthi abazali abaningi omama bebethayi into ama-afidavit emapholiseni so yinkinga esifuna ukuthi sibhekana layo nalokuthi amapholisa wona umlando wawo ukuhlonipha isisekelo according to section 219 akhona ukuthi bevunywa besetshenziswa izikolo bekhanyisa abazali ama-affect ngoba khona into kuyahlukumeza abazali kuyahlukumeza abantwana ukuthi umzali usekhaya esesayini i-affidavit ukuthi uzabhadala ngabo isikweletu so siyakuthakazelela kakhulukazi ukuthi khona uhulumente usethe imfundo yamahhala kodwa sifuna akubhekhe aphinde plan nange-financing because asethe ukuthi imfundo yezimbabwe iwe iye phansi zabothe accountable even before aid like I said before
sesikhangela ke umnyaka ozayo
ya kukhanya kukubi kakhulukazi kodwa thina njengabantu kumele size amalungelo ethu sike kuphusha ngoba kulohulumente befethi kulohulumente okhona kumele akubone imizamo kumbe uyagijima ekhala kumakhelwane kumbe uyenzani asiwazi thina esikwaziyo ukuthi sifuna ukusenzelwa ama-rights njengohulumente khona and weare going to use the constitution ukuthi sithole lokho esikufunayo ukuthi ake simnike esiphithi into zenzayo kumele into kuziqhubeke ifithi menze ukuthi bakhathe kona ibudget yabo khona ngale abazikholisa yona kumele kube njalo sizabona ukuthi bayenzani kumele babe strategic bathatha mpeni ngoba thina izindingeko zethu sizaqhubeka sizidinga
sikhuluma nje ukuyini elikubonayo edolobheni lakobulawayo abesifazane abantwana badlala njani ikhefu lekhisimusi
hayi thina vele ikhefu lekhisimusi eqinisweni esibilini sikhambele ema-church satsho nema-church sihlabela endlini ubuthi akulamanzi amanzi siyaphiwa ngama-bowsers 600 bowsers uphiwa imigqome ngu-2 i-president yani so akulamanzi akulakudla akulapetroli vele konke nje yazi ku-black sibongela ukuthi nje siyaphila nje kuphela otherwise okokuthi singathi sibili siwukhisimusi siyeuthi akuvakathelwana asihambanga emakhaya ngoba ngeviki abantu sivala imisebenzi sisiza emakhaya ipetroli bengekho ukuthi kuthele ezimoto engihambe emakhaya amabhasi akhwela nge-100%. So yizo izinto ezisidanisayo zineso hayi sibongele ukuthi nje siyakuphila funa uhulumente angenele kakhulukazi xa ukhumba ngentengo sikhanye ukuthi ama-inform akhwele angikwazi ukuthi kuhamba njani uyathola kule price ye-u s kuze kwale price ye-bond for instance i-inform yomntwana we-primary kade nge-u s $18 ngebhondi i-$76 which is really crazy ngakunanzelelo kwinto wam khona bese sikhuluma ngezinye izinto ezinjangokuthi olacto abakudaribod kalapho bakhwelile from 50 cents all along besithenga se-50 cents lapo kodwa jesisi $1.80 kwezindawo $2.20 so asikwazi ukuthi la isibuya nge-forex kumbinjani ngezinye izinto ezincane nyenezisazikhangela ukuthi ngama-local products but kukhwela kuze kukhwele sikusadelele ngingazi mpele zifiweli I'm not an economist, but it means to our price are abnormal. So we need to keep government in that in all of it.
Leyo balaleli bingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana eye-Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Yizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni ehlukeneyo zize zazibonela ngawazo umumo okhona ekhaya ngekhefu lekhisimusi okunenga sikuzweni kuEzra Chisa Sibanda
behle ngobunengi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane bathe benyathela kweZimbabwe bahlangabezwa ukuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla omunye wabakhala ngalobo bunzima ngomnumzana Themba Ncube osebenzela kweSouth Africa
ngibuyile lapha ekhaya kobulawayo ndihlale enkulumani kodwa ngisebenzela ngikhona apha eSouth Africa njengabanye abafana ngiseJohannesburg engithi ngibuye ekhaya lapha ngiye ngizama ukuthi sibone ukhisimusi ngayidlala emuli hhayi uma ngifika lapha ekhaya ama-challenges engabe ngihlangane lawo ngama-challenge okuthi imoto yami ngibesithwala mzima ukuthi sikhwanise ukuvakatshela abanye ngendaba ye-fuel ifuel iyahlupha ekhaya
omunye wabahlaba omkhulu umkhosi ngunkosazana Anastasia Kickings osebenzela eNgland
akunzima shame Zimbabwe this time Africa has failed me unzima ama zinto zikhwelile bafuna ama-bond bafuna ama-USD nama-rand manje kunzima ukutholakala lapha yathuhamba namuhla i-$2 kusasa i-$15 i-difference yangikhona vele ikhwela so iphezulu kakhulu akunzima shame Africa
umnumzana Sipho Mawabeni wehle vela kwele Britane yena wehlukene labanye ethi ekhaya kumnandi
Chisa, mina lokho ngifikile ngifika on Thursday UK anyway. Njengoba ngilapha ekhaya lokho ngihamba nje kuma private sectors izinto ziyatshintsha la maka kungakaphumeli ngaphandle. Angithi thumba lalo liqala liboyile liphakathi kuthi sekuphumela ngaphandle. Abantu abaningi private sector baku diaspora bayeze ekhaya kuyakhiwa iconstruction ngani ukuhamba kahle. Lemgwaqo ngikangabona emgwaqo from eGwanda siya leKezi kuyakhiwa bazama ukwenza ubungcono babo.
Omnonzana Nyoni kavumelani lo mawabeni.
Mbuyile lapha ekhaya elizweni laseZimbabwe. Kumbi. Bethi zospenda Xmas time nefamily yami. Ay manje lapha kunzima la. Tuza khona zadura ukutula nje la drink.
Ukhala kuze kukhalela abavela khona le Melika abanjengomnunzana David Ndlovu.
I-Christmas yami ayizange ibe mnandi ngoba ukudla kakukho akulalutho. Into zonke ezikhwelile akula nto enhle yonke into iyalayinelwa. So sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiyiboni into engabe ngiyihlalele eZimbabwe.
Kukhala wonke umuntu imali iyahlupha. Amafutha ezimoto akatholakali njalo intengo zikhuphuka njalo nje. Ikhisimuzi kwabaningi ibiziqandela nje. Ngiyimele Studio 7, ikamela ngu-Ezra Jesus Banda.
Mumondia, isiqabhobhu sinqanda mathe, sondela ntokazi, ungesabi ntombi enhle, ngizinikele ngaphelela, sondela ngikukhumbakhumbe kancane, ungesabeli ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizinikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangifuna, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomkile yaphaphatheka, sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo, ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha, niwenyukele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando omqotho iqome ngizinqande ziqonde ngakini.
Uma ngimbona yaphaphatheka, uma ngimbona shaya luvalo, uma ngimbona yaphaphatheka, uma ngimbona shaya luvalo.
Come ntombaza, come stanatana, come ntombaza.
Come and don't pass. Senyas begin, Tombi Minage, Utimigu again. He was the land get Kunoko Yapta Lake, look in the form and Tombazana in Sakunoko.
Ngiqome ntombazana ngizinqande ziye khona lekhaya ingoma emnandi ingoma kalikhwa okancube. Ngiqome ntombazana isigqubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.